soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazo muhle onamukela emoyeni ngomvulo mhla ka 24 kuNkwenkwezi 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
makungukuthi emadorobheni abantu bahlatshwa then kutho ukuthi iyazikhona ayibuye ngapha emaphandleni ngoba la siyafuna ukufikela.
Uzulu wemaphandleni ukhala ngokuthiwa phandle kuhlelo lokuhlatshwa kwabantu amajekiseni e-COVID-19 wona abikwa esesilela elizweni.
Isehlakalo leso esenzakeleyo esomunye wethu esisebenzisa ngalo esidutshiliweyo abantu befuna bezothatha imali kuyatshengisa ukuthi umoko obulawa osumubi.
Uzulu wakobulawayo ukhala ngobugebengu osobubhahile kuleli dolobha po kulandela ukudutshulwa kowesifazana ngamasela abambe isitolo esithengisa utshwala inkunzi ngomgqibelo. Umongameli Mnangagwa uza kwamukela usizo lokudla oluvela kwele South Africa oluzaphathisa labo abadilizelwa imizi isikhukhula se-cyclone Idai ngo-2019. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu wemaphandleni ukhala ngokuthi utshiywa phandle kuhlelo lokuhlaba abantu amajekiseni okwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 wona abikwa esesilela elizweni. Endaweni ezinengi ezigoqela emadolobheni afana lakobulawayo iziphathamandla zithi aziselayo imijofo ngakho zithi sezihlaba kuphela labo asebahlatshwa ijekiseni yakuqala. Kodwa emaphandleni abantu asebahlatshwa ijekiseni yakuqala le balutshwana kakhulu. Kwezinye indawo kwahlatshwa abavele beleminye imikhuhlane ehlisa amasotsha omzimba alwisana lemikhuhlane etshiyeneyo kanye lasebekhulile kuphela. Abakhala ngalolu daba bagoqela isakhamuzi sePlumtree koMakhulela umnumzana Christian Dube.
Siyezwa kulokuthi kwesinye isikhathi ma ulalela inews kumbe ulalela umsakazo uze ukuthi abantu abahambe beyahlabisa kodwa okwenzakalayo uhlupho olukhona yikuthi iqiniso elikhona kutho ukuthi injection levele ayikho iyashoda ingaze emadolobheni. Hayi ma kungukuthi khona abantu ngobuningi especially mina esigabeni engikusho omakhelwane bami bayafisa mpela ukuthi bangahlatshwa kodwa okusalayo siyahamba esibhedlela ufike uthole ukuthi ayikho. Akusungi angeke ngitsho ukuthi ngumlando maybe westaff kodwa iqiniso elikhona yokuthi injection yona injani iyashoda mpo kutho ukuthi iyashoda ngoba kuba le mbuzo like la engigcine ngithi ngiyegcina khona ngigcineze mbuzo ukuthi hawu indawo ungahlabisanga ngesikhathi khona lapho ibuyile but still kuyafana loba ngangabe ngihlabisile ngaleso sikhathi ngoba ngikhuluma nje kona lapho Nkomo ngilabazalwane engikhuleka nabo sikhangelele ukuthi siyalala silindele for iPentecost. Ngoba siyakwazi ukuthi corona ikhona ama masks lawo khonapha lama sanitizer siyathwala siyahamba la ukwenzela ukuthi khona sikhone sifuzifikele. So abazalwane labo khona lapha esilinde ukuthi khona sisuke siye lapho esikhonzela khona baningi impela engilabo khona lapha labakade bekhuluma ngakho indaba naleyo kungahlatshwa ukuthi bayafuna ukuhlatshwa kodwa hayi isimanga into ekhona yona leyo ukuthi khona kukhanya vele injection le injani iyashoda. So angazi uma kungukuthi emadorobheni abantu bayahlatshwa then kutho ukuthi iyazikhona ayibuye ngapha emaphandleni ngoba la siyakufuna ukuvikelwa. Bese ngisithi umbuzo la ke ngutoli leyo ukuthi indaba ongahlabisanga ngesikhathi khona lapho ukufika kwayo kuyafana loba nganza benhlatshiwe mina yebo nganza benhlatshiwe kodwa labe nilabo bona ke khathi singabanga so kutho ukuthi ayikho vele injection. O uma kungukuthi khona emadorobheni kungukuthi ihlatshwa kahle hayi ayibuye abantu sizohlatshwa ngoba vele sizimisele ngoba sithandabuza ukuthi umkhuhlane ukhona kube siyathandabuza kathi njengoba ngikhuluma ngisenkonzweni ngathi sihluphe ngamamask ngathi sihluphe ngamasanitizer.
Bakhathazeke kanganani abantu khona ngapho komakhulela ngalolu daba?
Bakata zekile kakhulu nkomo ngoba kwenzakalayo vela ngithi uyabona ukuthi siyake sikhangele kumbe kuphuma kuma social media ukuthi India kunje endaweni enje kunje so khona kuyanama ulokhu hamba siyadinga into efanele ikusize ongayitholi kuba lobunzima ngoba ayisikho ukuthi abantu abafuni ukuhlatshwa abantu bayafuna ukuhlatshwa kodwa iqiniso elikhona nje ukuthi ayi-injection yokuthi abantu laba abangahlatshwa ngokuqala bahlatshwe ayikho kuyahlupha mina njengama ngazi ukuthi sengihambe kangaki ngize ngaya la lasehospital ngale lakho ngathola kufana lakhona lapho ukuthi ayi-injection ekhona ngeyalaba abaphindayo so abantu bayafisa mpela ngoba ngobuningi vele asihlatshwanga abantu bayafisa ukuthi khona ngaba ngahlatshwa but siyahamba masifika sithole ukuthi khona no ayi-injection leyo yokuqala ayikho so angazi lami ukuthi uhamba njani lokuthi kumbe sisahlatshwa nina ngikwazi laba abahlatshwayo yibo abahlatshwa le esipil but ngobuningi abantu vele bayafisa ukuhlatshwa la engikhona
Umnumzana Christian Dube yisakhamuzi sakomakhulela ePlumtree. Sehlulekile ukukhuluma lomphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Constantine Chiwenga ngalolu daba. Kusenjalo ugatsha lwezempilakahle luthi akekho obulawe yilomkhuhlane izolo kodwa kulabathathu abafunyanwe belawo. Umkhuhlane we-coronavirus usubulele abantu abedlula inkulungwane kuleli 1586 njalo asebetholakele belawo selokhe ufike kuleli nyakenye sebezinkulungwane ezingamachumi phose amane 38,682. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula kancane ezimbili 2148 abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezinhlanu 4812 Bonke asebehlatshwe ijekiseni yakuqala sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula isithupha 632,496. Asebehlatshwe eyesibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezingamakhulu phose amathathu 278,537. Ukutholakala komkhakha we-COVID-19 oqhamuke kwele India kubangele ukuthi uhulumende avale idolobho lekhwekhwe ngefiki edluleyo kulandela ukubhubha komuntu oyedwa ovele kwele India ebulawa yilomkhakha. Sikhuluma nje lizaqhubeka livaliwe idolobho lekhwekhwe okwamaviki amabili emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwalumkhakha wona osabalala ngamandla njalo oyingozi ukwedlula eminye imikhakha. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor umnumzana Efihlela Ncube.
Udinga ke ukuthi abantu bazilungiselele ngendlela ebanzi kulalokho kade bekujwayele. Umemetheka masinyane ugcwala indawo enkulu kanti uyabulala kulalokho okade sikubona ngalo mkhakha esesiwujwayele. Ngakho ke kuyadingeka ukuthi uhulumende aphakamise izinga lokufundisa lokucebisa lokwazisa abantu. Indlela elula yokwazisa abantu yikuthi kuphume enyuzini okwenzakala e-India. Kodwa ke ungabala amaphepha kumbe ikakhulu ulalela imsakazo ye-radio ye-ZBC le-television. Vision. Abakhulumi ngalezi zinto bayakhuluma ngomuntu oyedwa mhlambe ezimu oshonileyo kanti abantu baseyokuthatha lula lokho bathi umkhuhlane siwadlula kusela kufa kanti ke kuyadingeka ukuthi abantu bavezelwe ngokufa okwenzakala khona e-India ukuze abantu babone ukuthi uyabulala bazivikele ngendlela efaneleyo uhulumende kafake information ye ebantwini hayi kulokho akwenzayo njengamanje
Kukhona yini okunye okungenziwa nguhulumende mhlawumbe ukwenqabela ukumemetheka kwalomkhakha kanye lomkhuhlane wonke nje elizweni?
uhulumende kumela phakamise indlela afundisa ngayo akafundisi uhulumende bakhuluma izinto lokhu lalokhu i-praise and worship yona lesi esayijwayela ku ZBC inkonzo yokuvuka ku praise uhulumende kukhonzwa uhulumende kuhlatshelelwa izibongo zika uhulumende siyabonga mnanga kwa siyabonga first lady siyabonga minister siyabonga bani kulokuthi basebenze ithuba le television ukufundisa abantu ngengozi ye coronavirus bafundisa abantu ngendlela yokuziphatha efaneleyo ukuthi abantu baziphathe ngayiphi indlela kanti abantu kumele bacaphelisise ukuthi kusafanele bagcine konke lokho okuthiwa bakwenze bagqoke ama mask babenze social distancing bangahlangani bebanengi bazivikele ngendlela efanele kungakhathaleki ukuthi usekhaya noma usedolobheni igciwane leli liyabulala abantu abaliqaphelisise bazivikele ngokunjalo bangekele ukuzivikela bayakufa sizakufa siphele sonke
Umnumzana efidlela Ncube ngowenhlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor. Uzulu wakobulawayo ukhala ngezehlakalo zobugebengu esezibhahile kuleli dolobho kulandela ukudutshulwa kowesifazana osebenza kwesinye isitolo esithengisa utshwala e-Ascot Shopping Center ngomgqibelo ebusuku. Owesifazana lo udutshulwe ekhanda isigebengu ezibambe isitolo lesiyinkunzi wahle wafela khonapho. Lokho kuthiye ezinye izisebenzi kanye lozulu jikelele bethithibele. Izehlakalo ezinje seziyisakavukela koBulawayo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Kuzosisiza ukuthi siyananzelela ukuthi kobulawa lapha ubudlwangudlwangu lo erobhari ukubulawa kwabantu ukutshaywa kwabantu kuthathelwa abantu impahla sokwandile isehlakalo lesi esenzakeleyo eso munye wethu osisebenzisa ngalo esidutshuliweyo abantu befuna bezothatha imali kuyatshengisa ukuthi umoko awusumubi abantu abasahloniphani abantu sebedinga imali ngendlela ezinzima zokubana bangahloniphi impilo so lokhu kuyasikhathaza kangaka ukuthi singaqhubeka sinje sibone ngathi izinto azimanga kuhle asikwazi kwangabangela kumbe yindlala ekhona kumbe ushota kwemsebenzi so kodwa lanxa kunjalo akukuhle ukuthi umuntu aze ayebulala ubuninga ushota kwemsebenzi so ke sesilohlupho olukhulu lokuthi sibili so kufanele abantu bafake amakhanda ndawonye lamapholisa lohulumende kubonakala ukuthi kambe lokhu kungaba njani ngoba hathi lokho osokusenzakala sokusendlulisa amalawulo abantu abasahambe khululekile abantu sebesesaba ngokuthi awukwazi ukuthi ekuhambeni kwakho uzahlana lobani umuntu ethweleni lamapholisa afanele asebenza adinga imbobholo egcwele ebantwini
idolobho lakoBulawayo belisaziwa ngokuthula eminyakeni edluleyo bungekho bonke ubugebengu lobu libona ngani bubangelwa yini
liqiniso sithi idolobho lakoBulawayo kwakuyidolobho lamakhosi idolobho elilokuthula elilabantu abahloniphanayo idolobho ebelilabantu abafisa ukuthi bazisebenzele ngezandla zabo bathole imali basele imuli zabo kodwa sesinanzelela iphosa kusuka kuluminyaka opheleyo kuzofika kuluminyaka ezingena kiwo kukhanya ungathi ubudlwangudlwangu sobusanda abantu beqhubeka bebulawa besiya phambili engxenye okunye izizathu zakhona yikhona ukuthi sokwabantu sesihlangana kule dolobho nabantu bevelale abanye bevelale sifike sihlangane ndawonye ama-cultures ahlangana kakhulu engxenye ngokunye okungasukubangela lolu hlupho njalo lakhona ukuthi sinanzela futhi ukuthi le misebenzi ayisekho siphosa sikukholwa ukuthi engxenye izigebengu abantu abaningi abasasebenzi ngokunjalo sefuna ukudinga imali ngokubulala abanye abantu kuyinto embi kakhulu sinanzele njalo ukuthi labona abasebenzayo futhi ungadinazela le mali eziholwayo zikhanya ngathi kuyimali ezingelahlonzi abantu sebedonsa nzima engxenye yikho kungabe kusikhozeka lolu hlupho kodwa nxa kunjalo akufanelanga lanxa umuntu engasebenzi afikele ngumngqondo wokubulala abantu abantu abafuna ukuzisebenzela basebenze nzima
bungaqedwa njani ubugebengu lobo
kunzima ukuthi kanti ubugebengu ungaqedwa yini kodwa sokuqade ukuthi abantu bafake amakhanda ndawonye bakhulumisane lamapholisa uhulumende la kunanzelela lengxenye angezelela amapholisa ngoba sesinanzelela ihlupho esibalalo kathi samapholisa amalutshwana lamapholisa futhi enjalo alala zimota uyafona ukuthi kulo hlupho abantu sebebanjiwe abantu sebetshaye umuntu sebebulewe amapholisa abakuphendula abala moto uzokuthiwa buzosithatha sebefuna ukuthi bazothwala ngabantu nje khona kuyatshengisa ukuthi hhayi akusuke kube lube lento ehamba kuhle uhulumende kabona ukuthi uyachatha amapholisa enough amapholisa afuta afanana abanike indo zokusebenzisa zokuhambisa babe lezikhali ezeneleyo babe lemota zokuhambisa kwenzela ukuthi singakusiba le ngozi ezenzakalayo amapolisa athi nawo siyafika endaweni lokhu ukuthi amapolisa ayesefuna ukubethwala ngabantu kuba nzima so ke uhulumende olomlando ukuba naphume le ndlela lamaceba abambekayo kodwa ibottom line ukuthi amapolisa abanikwe zonke izinto zokusebenzisa izimota le mbobo edale ukuba nabahambe bezivilele labo iqathekile kwenzela ukuthi uhlupho lwesibalalo lwehleliwe phasi ngoba abantu sebesazi ungazitshela ipolisa bawutshela ukuthi abalamota bahamba ngenyawo yikho abantu sebetshontsha intando uyatshontsha lapho eqedha njengabaleki lokubaleka akukhoze futhi elinyicala phane ngoba sazi kula mapolisa so ke ngokunjalo uhulumende afayinde kodwa lathi izakhamizi siyacebisana ukuthi sihambe ngokunanzelela sibaleke lokuhamba ebusuku ngoba kukhanya ungathi sihlaselwe sibili impilo zingalahleka siyaphambili abantu beqhobe belimala besiya phambili
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwamukela usizo lokudla oluvela kuhulumende wele South Africa kusasa oluqondane lokuphathisa abantu abadilizelwa imizi isikhukhula seCyclone Idai ngo 2019. Umphathi ntambo obona ngobudlelwano bele South Africa lamanye amazwe unkosikazi na Lady Pandor nguye ozaletha loluncedo. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leKroniko lithi uhulumende sexwayise labo abathenga umumbu ebantwini bezimele ukuthi bazabotshwa ngoba inkampani ye-GMB iyo yodwa evunyelwa ukwenza lumsebenzi. Iphephandaba leHerald lona lithi abeZimbabwe Anti-Corruption Commission badinga owake waba ngumkhokheli wogatsha lweZimbabwe National Roads Administration. Umnumzana Moses Julius Juma yena ochithwe inkundla ye-High Court ngemva kokuyicela ukuthi yesule ukufunyanwa kwakhe elecala lenkohlakalo. Sokuyisikhathi sempiko yenu.
Unjani Studio 7, unjani Studio 7, ngunyathi lo ngomatorho ngilane eKapa. Bengicela lo mlayezo Studio 7 uyidlulisele ukuyefika mpela kwabaphezulu kubobaba uKhen Mathema le Minister of Education ukuthi lokho kambe kuvumelekile ukuthi izikolo kahlekahle zibhadalwa ngayiphi imali ngerandi or ngecurrency yalapha eKapa kwesinye asazi ibhondi. But okwenzakala izikolo zakithi emakhaya ngale Gwandi ma-10 South Ward 7 isikolo thi ayichaza sicela ke bebe-check mpela ithumela abezemfundo bebe-check into ezenzakala abantwana baxotshwa ngale sibhataliswa in runs kuthiwa sibhatalela ama-teacher kanjani ama-teacher anaholiswa i-government why kuthiwa isikolo kumele sibhatale ngama-runs u-government esithi kumele ubhatale i-currency yasezimbabwe ama-bonds why sibhataliswa ngama-runs why thina kumele siholise ama-teacher inkathi zizixotshele ukuthi kuthiwa ama-teacher kusefuna imali yabo kanjani sicela ke sihlolela kwasala ukubhatala isikhulu sibhatale into ukuthi sebhataliswa ama-runs ngenkani kuthiwa thina sibhaliswa ama-teacher masibuza le ngane ingane zihlezi labo gogo ingane azifunde esikolo kodwa ama-teacher axotshele ingane isikolo i-school fees yini nale nto sicela be-minister of education bebe-check into ezenzakala eqala za primary nasesimbumbu secondary labantwana abafunda lapha ingane zethu form 1 kuthiwa maziregister abo 200 rand i-school fees 500 rand why isikolo sibhadaliswa ngama-rand kuthiwa kumele sikhulisa amatisha ikakhulu sicela sebheka laseqalaza primary lasesimbumbu secondary into ezenzakalayo ema-parents at ward 7 siyacela abestudio 7 umnisa cela kathumeleni abezemfundo be-check ukuthi kwenzakala nge-order lapha izinto ngoba ingane zitshona zidlala lapha azifundi kodwa kufuna imali ye-school fees ziyothelelana i-covid at the end of the day kuthiwa masibhadale i-school fees kudlalwa ngathi phela lamatisha la dlala ngathi impela
wey bantu bakithi bantu bakamtholazi bantu abahle kumahlaba ezulu ngicela nje sike sicebisane nje ngento nje ezimbili noma ezintathu okufanele bezazi into emqoqa ngokuthi umthwakazi isizwe imathebelendi isizwe akusomhlobo wabantu or tribe hashi isizwe esakhwayo ngo-1821 ngumsilikazi njengezizwe zonke nje ziyakhwa ngabantu indimi zonke ezigqinywayo lapha emathebeleleni ziphakathi kwesizwe sikamthokazi singabantu banye ulimi lwethu isiNdebele siyisizwe bantu bakamthakwazi ngicela nike siphakame ke ngobukhulu bethu ngobuningi bethu ngamandla ethu sonke silwele isizwe sethu sikamthakwazi ukuthi singaginywa yesinye izizwe njengalokhu okwenziwa kwamanye amazwe esakubonayo kudala thina ngicela la namhlanje sokusimi sizimele ukuthi siyisizwe sikamthakwazi singamaNdebele okusekwenzakala kwamanje ukuthi kulabantu ahambe beyitshalwa lapha emaphathini imizamo yezanu PF ukuthi idilize isizwe samaNdebele singabi lutho khona lokho ngicela lokucaphele kakhulu ukuthi imizamo yezanu PF kusukela kudala 1980-1963 zanu PF isakwa yayingafuni lutho ngeNdebele ngakho ke ngicelani siphakame sibe bakhulu ngamandla ethu onke silwise ubuvi bezanu PF sisizwe njalo kulotshiwe eBhayibhelini ukuthi asikho isizwe izosala singaphansi kwesinye isizwe nation shall rise against nation sikhothi njalo alukho ulimi oluphezu kolunye ulimi indimi zonke ziyafana ngicelani bantu bakithi emathebeleni sime ngolimi lwethu lwesiNdebele indimi lezi ezatshalwayo lapha emathebeleland ukuthi kulesikhalanga kulesitonga lwesisuthu lesiwatwatwatwat imizamo yezanu PF ukuthi bridlize isizwe sikamthokazi ingakho nje ubona nje singasabambananga abantu sebethengisa sebethengisa amaphathi cela mabantu bamathebelele nje sime ngenyawo zethu sizibuze lo kugatheni masiza Ndlovu okhuluma ngeseplumtree
Salubonani majaha lezintombi zestudio 7 majaha amahle lezintombi ezinhle khuluma lapha ngumathonsi ngisetsholotsho ngicela ukukhumbuza abantu bezimbabwe ngesikhumbuzo sakuthiwankomo ukuthi khona umgabe ilizwe leli selitshisile selifile selithe nya lezanu yakhe kodwa-ke lizavuswa ngumfana omncane ongazangaye le mpini yiko-ke asisapotenini umfana omncane ongazangaye empini onginelisenijamisa ngiyozavusa ilizwe leli kuphela izanu soziyavala ivusa leli lizwe noma sokutheni noma sokubomvu sokumnyama sokumhlophe sokukuhle sokuchago asizavala ivusa sehlulekile sebetshontsha amagodi awetha 11 million hamsa eSouth Africa besiyathengisa private into zonke behamba sathengisa private befoka ezikhwameni zabo ngiyabonga
siyabonga esikuzwa kuma emasingo labo abathi izinto ziyadura bona bethenga i-2 litre nge-30 something rand baphilile labo ngoba thina sithenga i-2 litre nge-60 rand ngapha eGwanda sithenga i-2 litre nge-60 rand manje bona nxa bekhaliswa i-30 something sure i-38 ibathi yimali kulathi 60 to 80 rand abathi bashiye ezitolo ezijiphile i-60 rand i-2 litre yamafutha i-2 kg 50 rand manje sonxa bona bemasingo besithi bona badurelwa izinto bekubala into ezishiphe kangaka amaprayizi akhona onke ngiwazwile ayisiwe sithenga ngawo thina ngapha emareserve egwane
labo bekungabalaleli bestudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo yesithi 001-202-465-0318 singene kwezivela kwamanye amazwe inkulungwane zabantu ziphume buthumuthumo edolobheni legoma kwele DRC izolo zibalekela udaka lomlilo ilava ngesingisi ebiphuma igeleza ekudubukeni kwevolcano esentabeli yenyiragongo kubhubhe abagijimi bomjaho wemarathon abangamashumi amabili lanye kwele China izolo bebulawa ngumthelela womkhathi obuhlanganise umqando lezulu elinetha liqanda okumangalisayo i-freezing rain kanye lesiqotho singene kudaba oluphathelane lemelika abebandla lamademokrasi sebesole abebandla eliphikisayo elama-Republicans ngokwala ukuthi kubunjwe iqula elizaphenya ukuhlaselwa kwedale lephalamende i-Congress ngabasekeli bakamnumzana Donald Trump ngozibandlela lwathi lusanda kwenzakala loluhlakela lwasolwa ngabantu abanengi ngitsho lama Republicans amanye esithi kumele kubunje i-committee ezalucwayisisa loludaba lanxa bekhona abalutshwana abasekela limizamo kubandla lama-Republicans inkokheli yaleli bandla yeCongress egoqela umnumzana Mitch McConnell kanye lomnumzana Kevin McCarthy bathi kabasoze bakusekele lokhu ngoba amademokrasi edlala nje ipolitiki sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Ngibona i-commission ye-January 6 lay ekade iqakathekile for both Democrats le-Republicans ukuthi baveze babone ukuthi abaqalisa udlakela wafa amapolisa labantu ababe protester ngobani. So ngiyabona ukuthi kathesi ama Republicans ngantu asebetshintshi le the way that they want i commission lay ukuthi ihambe ngoba sisibona ukuthi kathesi sesifika ku January eka 2022 lapho kuyabe soku choose khona ama candidates for ama midterm elections. Sibona futhi ukuthi iRepublican Party isitshintsha layo ama representatives ayo in leadership. Sibona uLiz Cheney bemkhipha bafaka uMama Luana uStefanik walokhuza wareplacea yena uMama uLiz Cheney. So sibona ukuthi kathesi they are doing a ground game ngoba babona ukuthi uPresident Biden ngokwakhe kathesi ama-poll athi yena oku 63% approval rating across the population e-United States. Sibona ukuthi nge-COVID response oku 72% including ama-Republicans. And then futhi sibona ukuthi i-infrastructure bill le abafuna ukuyipasa elethwe ngumongameli welizwe uBiden. It is very popular among the whole country between Democrats and Republicans.
Abakhokheli bama-Republicans edalele parliamente kulowa house la kwa-upper house sabona ngozibandlela kulandela lolu dlakela bephuma egcikeni besola uTrump owayengumongameli ngaleso sikhathi besithi nguye owayephehlelo lodlakela bakhanya besekela ukuthi kubunje ikomiti ezalucwayisisa lolu daba. Kathesi sebetshintshile ngokubona kwakho ukungani kahle kahle sebeguqule iy'ngqondo zabo?
So ukuguqula kwabo into le commission is emanating from the fact ukuthi bayesaba ukuthi 2022 ama Democrats ngathwa azathanyela ama houses ama house representatives seats amaningi. So hiku kubona kwami ngoba ngibona i Republican Party lokuqamba amanga kwabo besithi uTrump watshontshelwa election angamanga. So sibona ukuthi vele babefuna ukuba lekhula phe America ngoba basebedliwe kuma elections. So basebezama izinto zedlame.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusaswe. Ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. uzulu wemaphandleni ukhala ngokuthiwa phandle kuhlelo lokuhlatshwa kwabantu amajekiseni ye-COVID-19 wona asesilela elizweni. Uzulu wakobulawayo ukhala ngobugebengu osobubhahile kulandela ukudutshelwa kwesifazana ngamasela abambe isitolo esithengisa utshwala inkunzi ngomgqibelo. Akekho obulawe yi-COVID-19 yeZimbabwe izolo. Umongameli Mnangagwa uza kwamukela usizo lokudla oluvela kwele South Africa oluzaphathisa labo abadilizelwa imizi isikhukhula se-cyclone Idai ngo-2019. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.